okumangalisayo ukuthi kathi abantu bazasuspendwa ukuthi kutheni kathi yona izalo PF iparty eyiyona eyabuya le democracy, iyona ekhuluma ngedemocracy njalo nje ukuthi khona abantu kabakhululeke bakhulume abakufunayo. Manje nxa sokususpendwa abantu sokusenzwani, ngoba abantu nxa besizwa ubuhlungu mbonani mina kulilungelo labo lokuthi bakhulume okubazisa ubuhlungu, ngoba abantu beza ubuhlungu, amashopu avaliwe, konke kokubi, konke ongakukhumbula kukhona. Kungamangalisa nxa kuthiwa abantu sebengasuspend ukuthi indaba bekhuluma njalo.
Ye, asikhulume njalo khona ngakhonoko golide, kukhanya ngazani kuyaxokozela kakhulu kubandla lenu. Kambe sizokuhamba njani? Sizokuthiwa-ke abanye amaswingo sebemisiwe ukuthi babe ngamalunga ebandla, ngoba bathi umnanga kwazama ukukwenza yikuganga. Ngena khonapho kolethi mzwile njalo Gospan.
I-ZANU PF libandla eligayidwa i-constitution yalo. I-constitution yatsho ukubana nxa kunezinto esingavumelani ngazo sizibamba njani. Okunye kungekho ukuthi nxa wena ungasasuthisekanga ngeyinto ubusuthethisa, uthethisa vele akuvunyelwa ebandleni lethu sakwala kudala khona kwa. Siyakwazi ubana vele silibandla le-ZANU PF siyiso, asisoze safa sabona ngokufanayo, sicabange ngokufanayo. Singacabanga ngendlela ethiyeleyo, but konke lokhu kumele sikwenze ngendlela elokuzibutha esikuthi a dignified way ngesingisi, ukuthi kona nxa ungazabeli le nto ifake kuhle ngendlela eyokuthi ona awusathethisa abanye njalo, especially i-leadership. Uthethisa i-leadership into vele engavunyelayo, eyinto ekhona ku-constitution okwaziwayo. Ungathethisa vele uyabesuzifake kusimo sokuthi kona sokumele kube lesijeziso esithize esikhona esibehlelayo. Ukhuluma ngokuthi mina hayi kangikhwabethi loko elikukhulumayo akusocala lokwana. Yikho ubona even wakhangela ku-conference yethu sayenzela lapha koBulawayo, wathi kukhulunywa nge-resolution leyana. Wabuzwa, ngiyakhumbula u-chairman wephathi umama uMshincule wabuza kathathu uthi kungabe bakhona yini abangavumelani ndako lokhu na, akula muntu owakuphikisayo sisokeni kwarabhana. So thina sivulekwa kuthi nxa sokunjalo i-majority rule yiye eyenzakalayo. Njalo usesekhonapho mhanambinjana udawini ukhuluma ngendawo yamashopu avalayo lani lani. Mina ngingengakukujikisisa khona kwana ngakhangela, ungakhangela kathezi uhambe ko-TM ngale lama Pick n Pay, amashopu abo agcwele izinto zezo zonke zikhona, kodwa umsiyama okay ubona amashopu amashelufu ase-empty lokwana mdaweni kasiko kakahulumende asokwani ngokwe-management yabo yako-okay konakale. Ababuzane ntona baphatha njani izimali zabo bayenze njani, ngoba mina ngizwile ukubana phale zikweledi lama-supplier banika ama-90 days to pay kodwa bayabhadala yini. So yabafuna usupplier yabe loko ekunika izinto ongabhadali na?
Ye, siyakuzwa golide
le ZANU PF kuhulumende njengoba kuthia nje hamba kathesikoko-TM lako-Pick n Pay kugcwele okwezinto kana vele amagrosa
aphendule khonapho-ke ye
olide sikubonile e-National Heroes omabethera bekhuluma into abazikhulumayo okumangalisayo ukuthi akula muntu osuspendiweyo. Owen Muda bathe bekhuluma lapha nge-2030 into eyaziwayo ukuthi ayikho ku-constitution ngisho laselizweni lo president la uyakwala khona ukuthi kafuni kungena, kodwa kuthiwa khona hhayi ngabe lokhu uzeni lapha yi-freedom of speech. Kanti i-freedom of speech le kungani kumele ukuthi i-freedom of speech le ibe yiyo kuphela nxa kukhulunywa ngabanye, nxa kukhulunywa ngabanye ingasiyo? Mina mbonani sokule unfairness ekhona baba engasahambi kahle golide ebandleni. Umuntu wonke kumele ukuthi akhululeke, kodwa ebandleni lenu baba hayi akusekho ukukhululeka baba. So kulokuthi wena khuluma lokho yikho thina esikufunayo.
Ye, khonapho-ke golide
mhlawumbe awungizwanga kuhle. Ngithe mina abantu akumele angasilwe ngendaba ka-2030 kumbe ongafuna u-2030 okukhona yintona asikwaleni sihlonipha, asikuvumeni sihloniphana kuphela. Okwenza ukuthi umuntu azacile ezefuna ukuxotshwa mdaweni yikuthi uyabe sethethisa. Ungezwa amagama athi zekhuma kwabanye bethu laphana bese bethethisa ku-social media yabo? Akusikho ukuzibamba lokana ungumuntu omdala. ungakhuluma into yakho ibeka kuhle akule muntu ozawuxothela umbono wakho ngoba njengoba ngithilo mina sonke vele lapha asoze sibona kufana nayo asoze sicaba ngofana nayo noma sikuphathi efana nayo
Sibanda
Olide Nxalo ethi yena uvice president ngumpanduki wena ukubona njani lokho ukubona kuright yini why engasabendwa lowo muntu why engaxotshwa lowo muntu
angizange ngike ngizwe ngike ngayilalela isivideo lana ngayilalela over and over baba mdaweni angizange ngizwe bekhuluma ngovice uvice president umpanduki bebedlabela ingoma lalikhona vethi mpanduki mpanduki bazange bekhulume igama lomuntu